Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla 21 Ntolanja 2024 ngokepsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Your Excellency Baba Mnangagwa, ndodango kuzivisa ikoga kuti isu kuno kumashingo tinotenderana ne Vision 2030. Tinoti 2030 Baba Mnangagwa vanenge varipo.
Osuku lokunanza inesikhathi yesday inkokheli yabadala zanupf emasingo iveza ukuba izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwesandla lesithathu third term. Inhlanganiso ezimela ilungelayo lethathe lezindaba selithole uhulumende ngokwethusela ithathe lezindaba zefubandaba lobulembu ele-The News Works. Ugatsha lwezampilakahle lubika ukuba sokutholakale umgaga wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlolwa kwamanzi kwezinye izambuzi kobulawayo. Zonke lezi ndaba nezinye izoziswa kulo msakazo. Inkokheli yebandla lezanupf emasingo ithi izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwesandla lesithathu i-third term lesithi bazalwisana lalabo abazazama luvimba lelinyathela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza usuku lwabatsha olwe-National Youth Day okulikhefu elaqala libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Usuku lolu lwalungolokunanza ilanga lokuzalwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma kulombuthano umgcinisihlalo weZANU-PF eMaswingo umnumzana Robson Mavenyengwa uthe isigaba seMaswingo sifuna uMnangagwa abuse kuze kuyefika umnyaka ka-2030.
Tinoti 2030 Baba Mnangagwa vaninga varipo.
Mongameli Baba Mnangagwa, nithanda ukulazisa ukuba thina lapha eMashingo sivumelana lani ukuba liqede uhlelo lweVision 2030. Niza kuthi mina ngo-2030 ubaba uMnangagwa uzabe esasekhona.
Ekhuluma embuthaneni lo uMnangagwa uthi uNkulunkulu ngiyedwa olamandla okutsho ukuba asuke nini esikhundleni.
Kulomuntu oyedwa kuphela okwaziyo ukuba ngizasuka nini nguJehova.
Kodwa abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa ukwelungelo loluntu bathi okwenziwa yiZANU-PF kuphambana lesisekelo sombuso welizwe esalotshwa nguZulu njalo kuphazamisa umbuso wentando kaZulu. Isikhulumeli selinye lamacele awe Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi okwenziwa iZANU-PF ikwephula umthetho.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokukhuluma ede sikwenza insuku zonke ezedlulele.
Umnumzana eBhejamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party uthi abantu bonke kumele bekwale okufiswa libandla leZANU-PF.
Ngamatsotsi lawo abantu beZANU-PF labo bahamba bekankasa bemobilize amaprovinsi.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi akusoze kube lula ukuthi uMnangagwa akwenze lokhu.
I-constitution njalo iye phambili ithi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-provision naleyo kumele iye ku-referendum lapho abantu beZimbabwe bazavota khona bonke nje bonke abantu abali-above 18 years abalezithupha bevote bethi bona bayafuna yini ukuthi i-constitution itshintshwe.
Ekhuluma eMaswingo namuhla uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba baqakathekise ukunanzwa kwelanga leli ngoba lusuku lwabo. Uthe uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuqakathekisa imisebenzi eyenziwa ngabasakhulayo ngoba beyinsika intuthuko yelizweni. Isisekelo zombuso welizwe sikubeka sobala ukuba kumele kwenziwe i-referendum uma kule bandla elingafisa ukuguqula isisekelo sombuso welizwe. Okwamanje ibandla le-ZANU PF lilamandla okwenza lokhu edale le-House of Assembly, kodwa libhekane lobunzima kudale le-Senate ngoba alilabantu abenelayo abangavotela okufiswa libandla le-ZANU PF. Kungaze kwenziwe i-referendum akuvunyelwa ukuba umongameli osesikhundleni okwamanje abuyele esikhundleni. UMnangagwa wake watshela umsakazo we-Cape News Network ukuba uzahlala esikhundleni kwesikhathi esihlelwe yisisekelo sombuso welizwe kuphela. Wathi uzadedela abanye isikhathi sakhe sesifikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba zezisole uhulumende ngokothusela intatheli zindaba zephephandaba lebulembu elenyithe Newsworks. Leli phephandaba lethule udaba oluveza ukuba kulabaholi bamabutho abathathu abakusibanga samageneral abathola izitanda zokwakha izindlu ngongekho emthethweni. Yisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana George Jaramba, wethule umbiko esithi intatheli zingalokothi zingene kundaba eziphathelelane lebutho. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists isole imbiko kaCharamba isithi lokhu yikuvimba imibiko eqakathekileyo ethulwa zintatheli zindaba. Zona intatheli zindaba zeNewsworks zethule umbiko zisithi asiye kwethula ezinye indaba eziphathelelane lodaba lwamabutho la. UChris Gande weStudio 7 uxoxe loMnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba leNewsworks.
Kusuke kwaba lokuthi basebeqalisa nje ukusifonela bebuzabuza kwabanye esisebenza labo ukuthi kanti amadoda la i-information leyi bayithola nga. Bona kahle kahle badinga ukuthi ngubani umthombo wendaba le esiyibhalileyo ukuthi ivela nga. Bayadinga ukuthi bathole umuntu ophakathi ositshelileyo ngoba abayiphiki njengoba bekhiphe i-statement besithi bayiphenya phakathi ukuze bathole ukuthi ihambe njani lokuthi ngobani abaphakathi kodaba le-corruption lord. So ngathi since last week bebelokhu bedinga bebuza abantu esibaziyo kuze kube yizolo besiye ebantwini abantu besithi abantu laba kanti basebenza lobani, bebuza okubhala udaba lolu u-Owen Gagare bephinde babuze mina njengomhleli wephephandaba. So ngathi ya basithwalise nzima ngoba bazama ukuthi basilandele balalele incimbo zona lezi esisebenzisayo. Ingakho
manje lizathatha nyathelo bani njengoba kukhanya sesibona labo mnumzana George Jaramba sebephuma emaphephandabeni lapha befunga begomela besithi lina elikwenzileyo akulunganga?
Sibonile besezwile ngoba njengoba silabantu esisebenza labo phakathi laphana kuhulumende bebesesitshelile izolo ukuthi hayi lizabona kusasa isikhulumele sikamongameli uMnumzana uJaramba uzaphuma esithi lina kumele lidalele kathana le ndaba le, phumane endabeni lezazingilina ngoba iy'ndaba ezinje ezimayelana nama-institutions afana lebutho akumelanga intatheli zisondele eduze. Besivele sesikulindele lokhu ukuthi kuzaphuma kunjalo. Kuthe sibona ekuseni sekunjalo kusho ukuthi isinqumo esisithethe sokuthi sike sime ngodabalelana si-right silungile ngoba uyabona nje udaba lwangikhona sebesiza ngamandla bonke. Sisisho laba abasebenza phakathi laba sisisho laba e-military intelligence bayasondela kakhulu labo phakathi kodaba lolu.
UMnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba lobulembu elethi Newsworks, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
The Voice of America, VOA.
Udubo lwamanzi luqhubekela phambili kobulawayo umanisipala wedolobho esengezelele amalanga okuvalwa kwamanzi kulandela ukufa kwemishina yokuwapompa esuka emadamu. Umeya waleli dolobho uMnumzana David Coulthard waze enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amadamu akobulawayo awanelisanga ukuthola amanzi eneleyo ngoba alokhu ewomile. UColtat ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele ukuze kuqedwe udubo lolu olusolulesikhathi eside. Ukuhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxa lokansila kaward 9 kobulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho.
Imitshina yethu yokupompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjanisa i-transformer eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala njengoba likwazi ukuthi imitshina emdala isigugile ayikwanisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Ukukhona ukukathesike ukuthi ke ize sayisilungisile ama-transformers ayo. Leyo mtshina wathi lowo mutsha usulungile kodwa kuyathatha ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels ukuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besigodlo zikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu kuzasithathela amanye amalanga amabili.
Udubo lolu selulesikhathi eside lukhona njalo sibonele siba lomhlangano lohulumende labanye sekuminjani ekulungisiseni udubo lolu.
Sesike sathuma ke ikula elihambe ke lahlangana lama-ministers, uminister we-local government honorable Chitando, uminister of lands and water honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singisona esokuthi sinike i-declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isicoco ukuthi it's a water crisis city. So we really needed i-declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivule ke i-funding from government lamanye sithi ngama-potential players asincedise. So ke babuyile baletha umbiko yikho kulapho kwabuya kwona sekulama-reports e-Glasblock Dam. Uminister esithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso i-Glasblock Dam yenzu. Kodwa ke i-Glasblock Dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakubulawayo basebefile. Sithi uhulumende kathesi yena ke upresident umongameli welizwe wakumlangako engenele kudaba lokubulawa.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo angenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kutsho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi ke ukuthi ke abantu bakithi abangakwanisa amasethu ngama-private players besincedise kudrilwe ke ama-boreholes kube ke lama water bowsers.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansila kaward 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni loDabo Kancube weStudio 7.
Zimbabwe.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba sokutholakale umkhakha wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlola amanzi awezinye izambuzi kobulawayo kulandela ukuqhamuka kwawo eHarare. Lokhu kwenzakala uhulumende ephakathi kohlelo lokunikeza abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi umuthi wokwenqabela umkhuhlane wepolio kanye lokwenqabela lokwengezelela amajekiseni awokuvikela igciwane lohudo wona okubikwa usutholakale lakwezinye izigaba zelizwe lapho owawungekho khona. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomongikazi ongathandanga uzibetha ngegama.
Amanzi ayahlupha edolobheni lakobulawayo, ayahamba kwesikhathi eside lanxa esebuya kawabuye ehlanzekileli kwana ukuthi ungabona ukuthi kuyadabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuye ezitofini esenganakomvu abuye ngane asenokunuka lodaka. So into esingayazi kahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashu ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula kula ukukhona ukuthi abantu bayahamba kakhulu kakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kuHarare bekuya lama trucks bezothengisa ama-fruits, ama-vegetables emgwaqweni, ama-vending stores abo asegcwele esitradeni songani akulanze control. Ngokubuthwa kwezibi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi ikakhulu phakathi edorobheni.
Kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane?
Isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokhu okuthengiswa esitradeni ubuningi kuvela endaweni ezijiyejiyeneyo, kuvela lapha endaweni lapho okuthiwa khona icholera esibhasi kakhulu. Siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi lafana ukuthi uyabhongozela nxa kuzintethe phinda kuphuma imali i-running water. Sengakutho ukuthi ageze ngamanzi i-running water ukuthi ukhongozele ugezise ama-fruits akho, ugezise ama-vegetables akho ungakawapheki. Siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangayi bathi nxa besiyahlangana kule emcinjini sinezifo ngamaphathi imchado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zinjengamasaladi zingwama-vegetables amhlanga akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane. Sikhuthaze ukuthi abapheke ukudla okuzaphekwa kuqhwathe kuzide kudliwe, ba-avoid ukuthi badle izinto ezimfutaza njengamasaladi angaphekwayo. Xa befuna amasaladi kabayenze lakana aphekwayo. Njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngakuyavumanana ibe imbuthano ezabe ikontrolwa sibili abantu bangafunukuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekile kwangako.
Lo ngumongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni loSithandekile Mdlanga weStudio 7 eseGweru. Umthethwandaba weHighcourt usinqume ukuthi ikholeji leBulawayo Polytechnic akumelanga liphoqe abafundi ukuthi babhadale imali yefees ngedola leMelika kuphela ngoba lokho yikwephula umthetho. Ikholeji leli labojiswa ngomunye umfundi uDanford Prosper Gudarani Sithole encediswa ngamagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso kobulawayo umnumzana Chris Fundirwa othi bayajabula kakhulu ngalesi sinqumo.
Siyajabula kakhulu ngesinqumo le ngoba ayisikho okokuqala senzakala njalo siharare poli. So nxa senzakala njalo esigaba epoli siyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiliphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani, kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa le edluleyo amakholeji lawa ebethatha iZimbabwe dola kodwa-ke sikhaya i-transivity from late last year and early this year amakholeji lawa one by one lokhu ethinta amakholeji awo efuna ukubuya kuwa ekuthatheni i-UFT yinto eqale nje iminyaka oyedluleyo sizaphela neminyaka lokuqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo? Bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona laba abanengi abehlulekileyo ukubhadala ifisi?
Abaningi sibili iyabakhama intengo le, abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba ngisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafuna abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive wedola and balutshwane njalo abahola imali engelithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kumaportal wethu. So kunje so iningi sibili lethu ye kodwa-ke besithi zabafundi siqale silise ukuthi beqale bengathathi iniwe bechaje i-NRPC emsesisuka lapho-ke sesizamasifonde ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafisi kumayunivesithi wonke zejikelele yehle ngoba kunje so ayithethile kakhulu isezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholeji abhadalisa as high as 900 US dollars, amanye akubo 600 US dollars. Intengo le zisuka khonapho nje from 400 up to 900, yi-range yamakholeji amaningi. And sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 US dollars even next year kuya i-RTGF haba lichane kakhulu iningi 200 to 400, that is drained. So awonthi umholo womzali wonke woko inyanga yonke awukwani ukuthi ngibhadalele mina isimesi siyingakhangeli ama-charges anjengakwa-accommodation, transport, upkeep, stationary konke lokhu. So sibone ukuthi hayi intengo yemfundo sibili haha iyakhama hhayi kancane.
Umnumzana Chris Fundirwa yisikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinasu koBulawayo ubexoxa lo Ntukamile Nkomo kwe-Studio 7. Wezemelika oncintisa ukumela ibandla lama-Republicans ukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka unkosikazi Nikki Haley uthi ngenxa engakakunqobi kuzinga kuzigaba esezibe khona zokhetho uzaqhubekela phambili encintisa. Ngomgqibelo kuza kuba lokhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina lapho okudabuka khona uHaley. Ucwaningo olukhona lutshengisa ukuba uHaley uzanqotshwa esigabeni lesi. UHaley nguye yedwa osesele encintisa nalo Trump oqhubekela phambili enqoba lanxa elamacala ambalwa awetheswa emthethwandaba abalisa ukuzama ukugenqula impumela yokhetho lokuthi kungathembeki ngokusa amaphepha alemfihlo yesizwe emzini wakhe. Sixoxe lolandela izombusazo zomnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani uTrump elokhu enqoba yena ebhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Ale yona indaba edidingqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Well, siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala olama-indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa ngizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba ma mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka bebelokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuze. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela ma esengumongameli lizomstopa lisithini, njengoba even ama-courts ma bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wenu. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda ma ese-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law, which is something i-constitution yeleli kwele America engakuvumeliyo khona lokhu ukuthi anyone abe above the law. But uTrump simbona sebembeka kulelo zinga ukuthi u-above the law ama-Republicans. So thina sesithandazela ukuthi the rest of America ingqondo zabo ezilokhu esisasebenza basoze bakuvumele lokhu njalo bazovotela uBiden ngoNovemba ukwenzela ukuthi bastophe uhlanga lobo esibubonayo.
Umnumzana Dan Moyo ngolandela izombusazo wexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Abakhubazekileyo bathi bayekwa ngamathuba okuzivakazela okupheleleyo okwahluleleni kwamacala bengamiswa kumbe belalela amacala athoniswa emthethwandaba eZimbabwe ngoba akulandawo zokuhambisa ama-ramps okulotshwe nge-braille abatoliki lokunye. ULucy Selemane usethulela lolu daba.
Lokhu kukhalaza kuza ngemva kokuba unkosikazi Khudzanayi Garota owesigabeni semthoko olenkinga yokungenelisa ukukhuluma ephose walahlekelwa lilungelo lakhe lokuthola usizo lwemithetho umantshi eselahlele khatshana ukuthoniswa kwecala aliphanyeka kuleyo ndawo nyakenye. Kwakungela muntu wokutolika ngezandla kuze kwangenela inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights owadinga umuntu otolikela abakhuluma ngezandla i-sign language. Waphanyeka udaba lwakhe kulandela ukutshaywa kwakhe ngumnumzana Tendai Nyambuya, umphathintambo weKachimana Primary School eMuzi, ngesikhathi kulo mhlangano weSchool Development Committee. elinye lamagqwetha kaKarota umnumzana Kelvin Kabaya uthi bamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi kuthoniswe icala leli.
Yimpumela endleleyo kithi ukudaba lokufinyelela ukulungiswa kwendaba emtikwandaba. Abakhubazekileyo bangatholiswa khona usizo.
Okhubazekileyo ohlala eStone Ridge Park eHarare umnumzana David Jinga uthi uqakathekile ukuthi abakhubazekileyo bathole imfundiso eyanelayo ngamalungelo abo.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni but abafundisa ama-disabled bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Usenator Anna Shiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edale lephalamende uthi kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe sonke sikhathi.
Kumele abantu abakhubazekileyo labo bangahamba ema-courts, ama-prosecutor, kumele nawo bakwanise ukukhuluma lo muntu wonke le-sign language. Umuntu kafunde sign language from ECD.
Usenator Ishmael Joe ongaboniyo njalo omele abakhubazekileyo uthi ukulolongwa kwemithetho ephathelane labakhubazekileyo yiyo indlela engalungisisa ukubandlululwa kwabo.
Ngoba njalo ukuthi ama-interpreters le-interpretation i-sign language kumagqwetha kuyabe kungasahluphi. Njalo ama-building amatsha siyabona ukuthi i-Ministry of Justice ise-accessible but akudala lawa yiwo amele kube lama-renovations.
Leli cala kubikwa lamiswa ukuthethwa kusukela ngombimbitho nyakenye ngemva kokususwa kwalo phambi kwemithethwandaba ngabachuchisi ngesikhathi emiswa phambi kwemithethwandaba ngomnyaka 2023. Unyambuya wetheswa umlando wokuchaya unkosikazi Karota emhlanganweni we-School Development Committee. Umphathisikolo waxabana lomunye umbalisi ngesikhathi kuqhutshwa lomhlangano labazali kanye labantwana besikolo. Unkosikazi Karota uthi wafuqwa ngunyambuya wawela phansi walimala isandla. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labe Judiciary Services Commission ngoba isikhulumeli se-JSC besingaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLusi Selemani Yasini.
Esigabeni esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Zanele Mguni ukukhela inhlanganiso yamayibuye People's Party elwela ilungelo likaZulu.
Njengomntwana okhulela emakhaya ngaphansi kwama-disadvantages amaningi, into emangiqeda isikolo nami ngazama ukuthi ngibone umsebenzi elizweni, ngazama i-temporal teaching. To my surprise, ngaleso sikhathi bengisasemncane ezinye izinto ungaziboni ngaleyo ndlela. Ngangithi uma ngihamba ema-ofisini sisiyafuna umsebenzi laphana, uthole kunabantu abavela outside i-province yakithi, eMathebeleland South. Labo bantu kungesibo nabantu abayenzalo eMathebeleland South. Sibambe i-queue nabo, bona bayaqhatshwa, thina siqhatshwa. Akuzange kunithathe isikhathi-ke ngahlala ngagcina lami sengivumela phandle kwelizwe ngenxa yale ncindezo yokuthi abantu laba sibe kuza ukuthi uhlaleleni ekhaya wenzani, landela abanye abantwana egoli. Ngicela ngifika la eSouth Africa yikho lapho engaqala ukuvuleka khona amehlo. Ngabona ukuthi ikhona into engahambi kahle elizweni kwezepolitiki. Yikho kwangenza ngagcina lami ngijoyine ipolitiki. Ngabona kakhulukazi ukuthi abantu bakithi besides ukuthi mhlawumbe siyayisaba ipolitiki kodwa we lack that political education. Ukuthi kumele abantu bakithi sibafundise kakhulu ngepolitiki, sifunde lokuzimela, lokuzivela, lokufunda ukudefenda ubuyibo bethu, amasiko ethu, iculture yethu, umhlaba wethu, izinto ezifana nalezo. Si-understand ukuthi masinje sisiye ezikolweni singaqhathwa kumbe singabhasi ezikolweni, that means ukuthi ukusasa lethu ezisizwe lifile. So singabantu kuyabe kumele siphakame, lezo zinto sizidimande ku-government, njalo singasabi ukukhuluma ngohulumeni ngoba kulilungelo lethu
ukuthi
sikhulume ngohulumeni kuma-officini because of us.
Nxa ukwenza konke lokhu njengoba ungumama, uyabe ungesabi ukuthi lapho engxenye agcina ngigqoka abanye abantu inyawo?
Mina into engayinanzelelayo babuDube ikakhulukazi ngokuhlala kwami emazweni because ngihlala isikhathi esiningi, ngiye ngananzelela ukuthi vele sifile sinjalo siphila. Ngiyalwa angilwi, ungcono olwayo afele ekulweni kunawe othosaba ukulwa kodwa ekugcineni uzofa ngale ndlela ebuhlungu. Siyabagqoba izinyawo kodwa kulilungelo lethu. Siyaphila emhlabeni asizile ukuzoncindezelwa ngabanye abantu kodwa kumele sililwele ilungelo lethu. Njengoba nabo bephakamile bathi bafuna ukusibusa, nathi kumele silwele amalungelo ethu singabantu. Ipolitiki vele injalo, siyabagqoba izinyawo kodwa uma ngilwela ikusasa labantu abami angiyiboni inkinga lapho. Because ngilwela i-generation engabonwayo, ngilwela isizukulwane esingekho. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abami besale bephila ukuphila lempilo engiphilileyo. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abambesale bengelandawo yokuphila just because mina ngiyesaba ukulwa. Yonke into emhlabeni iyimbi, ungazibona ungafuni ukulwa. Kutho khona ukuthi kukhona ongakakuzwisisi ngempilo. Kumele siwulwele umhlaba, kumele silwele ukuphila, kumele silwele i-service delivery kulaba abasiphetheyo. Yonke into vele is about fighting.
Lo nkosikazi Zanele Mkuni wehlanganiso yemayibu ye-People's Party olubalisa ngenjabulo umthembo sithemba uPhilip Dube lilale.